umnumzana Kambarame umuntu owangena ngesingunde ngunde ukuthi abe ngukansila khona phana obulawayo. Akusiyo muntu olesithunzi ukuthi angaba ngu-deputy mayor wakobulawayo. Sesicabanga ukuthi i-MDC isidelela kakhulu ngokuthi i-impose okansila abafana lo-Kambarame kobulawayo. Kulokuthi basebenzise abantu balapha kobulawayo ukuthi kube yiwo ama-candidates akobulawayo.
Inhlanganiso yakho ivisola yini njalo okwenziwe ngumnumzana Kambarame ukuxotsha okwesikhatshana umnumzana Christopher Dube?
Into eyenzakale kobulawayo e-top lokhu isenzwa ngukambarami bekuyikuganga kakhulu lokhuyana. Siyathokoza ukuthi umeya wedolobho ubaba uSolomon Mfuni ufike wakhuza imihlolo watshela uKambarame ukuthi lokhu akwenzileyo kuphi, wasebisela-ke ubaba uDube emsebenzini. Amakhansila okuza erhokhelwe nguye uKambarame yiwo asele ethatha ithuba lokuthi njengobana umeya ekustadilive kube yibo abathatha isinqumo sokuthi ukhitshwe uDube. Bathe bekwenza lokho bahamba bele camera yokuyathatha ividiyo yalokho kuganga kade bekwenza, ukubonisa sobala ukuthi bebevele besazi ukuthi bayaganga futhi kabaqinisanga ngalokho o-corruption akade bekukhuluma mayelana lo baba uDube. Kodwa-ke yikho thina sihambile njengobulawayo lathi njalo njengemthwakazi Republic Party sisiyakhuza imihlolo esesizwile njalo ukuthi ikhona imicabango ebikhona yokuthi kukhitshwe umeya osodolobho wethu uMguni, kukhitshwe njalo noDube bareplaswe nguye uKambarame.
Abanye njalo bathi lokhu kungabe sokuyinketha betshabe sokukhethwana ngemhlobo lapha kungasakhangela ukuthi udaba yiluphi, ngoba lawuphi umhlobo womuntu uyavunyela ukuhlala lapha afuna khona kumbe ukusebenza.
Amabala afana lalawo siwajwayele ukwezwa thina njengenhlanganiso yomthwakazi Republic Party kuphela nxa kukhulunywa ngemathebeleleni kumbe kukhulunywa ngobulawayo. Asikaze sizwe nxa kukhulunywa ngendawo ezifana laboHarare kumbe eMashonaland, futhi asikaze sibone abantu emathebeleland besuka ngobuningi emathebeleland behamba besiyathatha izikhundla ngokomsebenzi emashonaland kumbe besiyaphiwa iland kumbe besiyaphiwa amamayini or amabhizinisi. So into ezifana lalezo siyazigxeka ngoba zirongo. Iqiniso yikuthi njengobana ku-constitution yaseZimbabwe kule devolution of power iyacaca nje i-devolution of power ukuthi omunye lomunye akatholi empowerment kibo, akasebenze kibo, akahlale kibo, atholi land kibo. Yikho thina esingakho and lokho kakulali lokuthi ubani ngumhlobo bani kumbe ubani ngumhlobo bani. Okuqakathekileyo ukuthi sihlaniphane ngezindawo zethu.